Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mugela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 28 Ntulikazi 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
abantu bakubulawayo bakhathazekile kakhulu ukuthi indawo lezi ziba ngama iziqanje ukuthi ziba ama hotspot kodwa njengoZulu abaziswanga ukuthi kule ngabe kulenhlelo yini kuma suburbs onalawo okutestwa kwabantu
sebezinkulungwane phose ezintathu 2704 asebefunyane bele COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lasithupha 16.6 million.
Uma sikhuluma ngamazwi angelayo inhlonipho, uma ukhuluma lama phezu kwama ambassadors amanye amazwe, loku kuyasikhipha isithunzi selizwe. Uma abantu bezwa sikhuluma njalo
uZulu weZimbabwe wethu swe isikhulumeli seZanu PF umnumzana Patrick Chinamasa othi amalunga ebandla lakhe azabhaxabula wonke umuntu ozakalokothe angene ezitaladeni etshengisela ngolwesihlanu mhlaka 31 Ntulikazi. Abe-MDC Alliance bathi ukuzingelwa kwamalunga aleli bandla ngamapholisa kuveza sowala ukubana akulankululeko elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sebezinkulungwane phose ezintathu 2704 asebefunyane bele COVID-19 eZimbabwe asebesinde kuleli gciwane sebengamakhulu edlula amahlanu 542 labulala abangamashumi amathathu lasithupha 36 kuthi nani lasebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi. Lokhu laqhamuka eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 122,770. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe legciwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisitshiyagalolunye 859,237 labulala inkulungwane ezedlula ezilishumi lathoba minembili 18,160 kwasinda inkulungwane ezingamakhulu ayedlula ezinhlanu 506,534 kubika abenhlanganiso ye-African Union. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele COVID-19 sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lasithupha 16,688,264 kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 657,462 abasinde kileli gciwane beyizigidi ezedlula ezilishumi 10,272,389 kubika abenhlanganiso iye World Guti zakamizi zakobulawayo zithi zikhathazekile kakhulu ngesiqubu sokumemetheka kwe-coronavirus kulelo dolobho. Ngesonto, uhulumende wazise ukubana leli gciwane libhahe kakhulu emzini enjenge-Country Park, eMagwegwe West, Nkulumane kanye lasemganwini. Okwamanje kulabantu abedlula amakhulu ayisikhombisa 700 asebetholakale bele COVID-19 kobulawayo. UMichael Obe weStudio 7 uxoxe lentathelo ezindaba yakobulawayo uNkosikhona Dibiti owasungula umsakazo webulenjini owe-Community Podium TV olulenhlelo zokufundisa uZulu nge-COVID-19.
Kobulawayo kungathi kunzima lapho masikhangela i-provincial task force ye-COVID-19 iqambe izindawo ezingu-4 kuthiwa ngama hotspots. Abantu bakobulawayo bakhathazekile kakhulu ukuthi indawo lezi ziba ngama iziqanje ukuthi ziba ngama hotspot kodwa njengoZulu abaziswanga ukuthi kule ngabe kulenhlelo yini kuma suburbs onalawo okutestwa kwabantu lokuncediswa kwabantu ukuthi bebone ukuthi bayayisolethwa besizekale njalo nge-testing.
Sike saxoxa labantu abahlala kobulawayo basitshela ukuthi babekhathazekile kakhulu ngenxa yokuthi kuleso sikhathi abantu abahlala emalokitshini babengahloniphi imithetho ejonge ukuvikela ukumemetheka kwalomkhuhlane okugoqela ukugqoka ama-mask, ukuhlonipha umthetho we-social distancing lokunye okufanayo. Kukhona osokutshintshile na?
Bengikhuluma lomhlali we-Country Park sithi namuhla singathi it's business as usual. Abantu bazithengisela emsikeni, bazigadela amabhasi ezupko, bazihambela emavinkilini, benza yonke into nje kungana kuchiwo ngolutho. Lokho kutshengisa ukuthi khona izakhamizi i-information le esingathi ingabe ihitshwe kuhulumende zayezikayitholisisi kuhle, njalo abantu abakatshengiseli ukwethuka kakhulu ukuthi i-hotspot kumbe kwini, awukafiki kuhle kumbe awukazwisiseki kuhle. Ngombono wami bembona ingani uhulumende bekumele yenze esingathi i-follow up ukuthi azise izakhamizi ukuthi ncasi sithi indawo i-hotspot kutshoni, njalo abantu kumele beziphathe njani. Kusiya phambili sesizwe izinto eziningi ukuthi khona abantu kumele sigqoke ama-mask, sigeze izandla, siyenze i-social distancing. But iningi labantu labe likhuluma ngokuthi ncasi siya ema-town lapha, siya line emabhenki, ama-line emabhenki made, lasemabhasini kuyafana ngokunjalo. So ukuthi sithi indawo lezi ngama-hotspot kusuka kube nzima, ngoba abantu abaningi ngabantu abavuka ekuseni besiye emsebenzini, abaye besemabhizinisini abo, besebenzisa yona le public transport, be-line elizi imali emabhenki, bethenga kuma-supermarkets, belayeni izinto ezinjengazona lezo.
DBD siyezwa ingcwethi kwezempilakahle sithi umkhuhlane lo umemetheka okumangalisayo ngase-Country Park emagogwe West kanye lasenkulumane. Abahlali balezo ndawo balalo ulwazi oluthile nalo ukuthi sokumele baziphathe njani njengoba sebehlala endaweni lapho okumemetheka khona lo mkhuhlane.
Izakhamizi ikakhulu kulezi ndawo ezithiwa ngama-hotspot, umkhuhlane ziyawakwazi ukuthi ukhona, kodwa ukuthi ncasi sithi hotspot kusuka kwethuse kakhulu, kodwa information yakhona ayikafiki kuhle ezakhamizini ukuthi uma kuthiwa kuyi-hotspot kumele kwenzakaleni, bazathestwa ngobuningi kuzathiwani njalo. Uhulumende bengakhulumanga ukuthi ncasi sithi ngama-hotspot e-Country Park kungabe kulabangaki, emagwegwe kungabe kulabantu abangaki ababanjwe belo mkhuhlane lo we-coronavirus, njalo ba-isolate ngaphi kulo nhlelo yini eze-contact tracing. Izinto ezinjengazona lezo bezingancedisa kakhulu especially ezakhamizini ukuthi sibe lama-localized interventions awe-coronavirus ukuthi izakhamizi zincediseke. Izakhamizi esikhulumelazo azitshengiseli ukuthi kungabe kusitshoni ukuthi i-hotspot, ngoba besithi thina sikaboni umuntu obuye wazositesta. Thina sithini ngoba sizama ukudinga impilo, sizama ukuthengisa, sithole imali, sithole ukudla. Abantu begada lawa mabhasi athwala to full capacity. So yiwo ama-discussions, inkulumo ezikhona phakathi kwezakhamizi zakoBulawayo.
Unkosi Khona Dibiti yintatheli zindaba eyasungula umsakazi webulenjini owe Community Podium TV. Ubexoxa lapho ke lo Mike owe Studio 7 ecengweni ekoBulawayo. Ngcwethi ezicubungula ezombusazwe abamabandla aphikisayo lozulu wejikelele weZimbabwe bathi bethuswe kakhulu ngamazwi kamnumzana Patrick Chinamasa, isikhulumeli seZANU PF, othi amalunga ebandla lakhe akasoze agoqe izandla kudalwa umonakalo elizweni, esithi ozakalokothi angene ezitaladeni etshengisela ngolwesihlanu uzabhaxabulwa kakubi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumeli seZANU PF umnumzana Patrick Chinamasa utshele intatheli izindaba izolo ukuba laba abazaphatheka kuhlelo lokutshengisela mhla ka-31 Ntulikazi bazafica imbila zithutha, ngoba abasekeli bebandla lakhe labo bazabe bekhona ezitaladeni belondoloza iziqondo ze-lockdown. UChinamasa uthi laba abafuna ukutshengisela bajonge ukukhipha umongameli Emmerson Mnangagwa esikhundleni, ngakho-ke abasekeli beZANU PF bazasebenzisa loba yiphi indlela ukuvimba abasekeli bamabandla aphikisayo anjenge-MDC Alliance, abe-Crisis in Zimbabwe Coalition, labe-Zimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, abasetshenziswa ngamazwe angentshonalanga. Uphinde wathi bazaxotsha ummeli weMelika eZimbabwe, umnumzana Brian Nichols. Unobhala jikelele womanyano wamabandla ezinkonzo owe-Zimbabwe Council of Churches, ZCC, u-Reverend Kenneth Mtata uthi kuyethusa okukhulunywa yi-ZANU PF.
Uma sikhuluma ngamazwi angelayo inhlonipho, uma ukhuluma lama phezu kwama ambassadors amanye amazwe, loku kuyase keeper isithunzi selizwe uma abantu bezwa sikhuluma njalo. So kwethusa uma amazwi ephuma kulabo abangabaholi belizwe bekhuluma ngamazwi anjalo. So siyakhola ukuthi umongameli welizwe kumbe uhulumende uzozidistensa kulawo mazwi.
Uqhubeke ethi kuyadanisa ukuba uChinamasa ulwisa ummeli weMelika kuleli umnumzana Brian Nichols esithi lokhu kwenza imizamo yokukhumisana nomlotha phakathi kweZimbabwe leMelika ibe nzima. Okugcizelele umnumzana iPitule Maphosa isikhulumeli sebandla leZaphu yena othi kuqakathekile ukuthi ZANU-PF njengebandla elibusayo lilungise okuhlupha abantu ingasebenzisi udlakela.
Okumele sikutsho kugovernment yeZimbabwe ikakhulu iZANU-PF ukuthi udlame aluncedi njalo aluwakhe umuzi. Uqathekileyo ukuthi belalele isikhalazo zabantu bekwazi injongo ukuthi kungani abantu befuna ukutshengisela belungise lezo sikhalazo kulokuthi betshone begijimisana labantu ngoba kusoze kubancede. Kungabathengela nje isikhathi sokuthi donse nje okwesikhashana bekhona kodwa ekugcineni abantu bazonqoba.
Isikhulumeli sababalisi bemaphandleni umnumzana Nation Mudzitirwa uthi okushiwo nguChinamasa kulakho ukufaka abantu beZimbabwe ulaka lumangalisayo.
Lokho okushiwo nguChinamasa ukuthi abantu babetshengisela mhlaka 31 bazatshayiwa highest degree ye confusion, highest degree yobugebenga, highest degree yomuntu ukhanya ufuna ukuprotecta icorruption. Ngoba ama citizens eZimbabwe are united ukuthi mhlaka 31 bayafuna ukutshengisela peacefully the fighter i-corruption njengama citizens, not local ama partisan politics okuchiwe nguChinamasa. Ufuna ukuzama ukuincite ama citizens ukuthi ama citizens achayani kuchithike igazi kube le civil war.
Kodwa incinci kwezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi kulilungelo likaZulu ukutshengisela.
Lokhu kuyasidanisa kakhulu, kodwa nje nxa isitsho njalo kuyasimangalisa kakhulu ukuthi njengomuntu okugovernment nxa besithi bangamawoveti abalwela abantu ukuthi bebe lamalungelo okutshengisela, kodwa lamhlanje nxa sebeyibo abanthi hayi abantu abazaphuma phandle bazabatshaya. Khonokho yikho sokunanzelelayo ukuthi yikho uku-insite i-violence. Mina engikutshoyo kubalandeli beZANU-PF laba abangabayanga abadubekayo njengathi ukuthi hayi kina madoda lingakulaleli lokho okuthiwo nguChinamasa. Ekelani uChinamasa okunguye ophiwayo ama-implements e-half a million every 5 years kuwe nguye olwayo. Thina sonke sihawulayo sibuyeni sibambanani izandla sitshengiseleni silwe loku le-corruption ekhona elizweni laseZimbabwe.
Asenelisanga ukukhuluma nommeli weMelika eZimbabwe ukuze sizwe icele lakhe ngalolu daba. Kodwa uhulumende weMelika ubikwa esebize ummeli weZimbabwe eWashington ukuthi azechazisa ngamazwi kaChinamasa la. Ngeviki edluleyo amapholisa awophe intatheli izindaba uhophe uChingono lomkhokheli webandla leTransform Zimbabwe besethisa umlando wokufuna ukugencula uhulumende ngokutshoshozela abantu ukuba batshengisele ekupheleni kukantulikazi. Izolo amapholisa akhiphe amabizo afana lomnumzana Job Scala, Gift Osalo Siziba, Obed Masaraure, u-Alan Moyo okhokhela izifundi zezinasu, Danford Ngaziwore labanye esithi kumele baye emapholiseni bayebuzisiswa ngokutshengisela lokhu. Uhulumende uthi ukutshengisela lokhu yindlela esetshenziswa ngamazwe athuthukileyo afana naboBhilitani, iMelika lamanye emizameni yokukhipha uhulumende owakhethwa ngabantu. Kodwa ababandla aphikisayo loZulu jikelele uthi ukutshengisela lokhu kujonge ukuveza ukukhorona kwabantu ngokonakala kwesimo somnotho elizweni kubangelwa inkohlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje uhulumende weMelika namhlanje ubize ummeli weZimbabwe eWashington DC umnumzana Amon Mutembwa kulandela ukuthukwa kommeli walelo lizwe eHarare uAmbassador Brian Nichols. Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa esithi uNichols uyisidlova esiphehla udlakela eZimbabwe. UChinamasa utshele intatheli izindaba izolo ukubana uAmbassador Nichols usebenza lebandla leMDC Alliance lezinye izitha zeZimbabwe emizameni yokugenqola uhulumende weZANU-PF ngohlelo lokutshengisela lukamhla ka-31 Ntulikazi. Uthi njalo balakho ukuxotsha uAmbassador Nichols. Unobhala obona ngobudlelwane beMelika lamazwe awezwekazi le-Afrika umnumzana Tibonaki usole amazwi kaChinamasa enkundleni yeTwitter esithi lanxa engabamangalisi bakwamukeli ukuthukwa kukaNichols Ngokunjalo uthe sebebize umeli weZimbabwe eMelika ukubana azochazisa okwenzakalayo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungamile Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Uhulumende weMelika wenze lokho kuvunyelwe ngumthetho womhlaba. Nxa ngabe ulensolo ngokuziphatha kwalo omele uhulumende welinye ilizwe kuleyo ndawo, kumbe ulensolo ngendlela uhulumende lapho la okuvela khona uambassador endlela aziphethe ngakhona, uyambiza uzokhuluma laye liqondene ngqo. Uyabizelwa kuForeign Affairs Office ethile eyiyo ekhangele khona lokho, kumbe ahlangane lomini okhangele ngezangaphandle, bakhulume baxoxisane kube lensolo zethulwe insolo. Akwenziwa lokhuyana okwenziwe nguthina masu ukuthi uhambe nje uye eZANU PF office ubusukhuluma uhlamba lazi wenze lokhuyana, uzinqunulile wanqunula iZANU PF evele ihlala inqunu, wenza abantu bayangeka abeZimbabwe abakhangelela ukuthi kukhulunyiswane kahle lamanye amazwe.
Elemelika lele Zimbabwe siyakwazi ukuthi ebezama mpela ukuvuselela ubudlelwano phakathi kwawo osobulesikhathi eside bungahambi kuhle. Ubona isehlakalo lesi sichiya ubudlelwano lobu ubumi ngapi phakathi kwamazwe omabili?
Ngemva kwesehlakalo lesi kuyacaca ukuthi ngeke ubudlelwane busasebenza ngendlela okade bukhandelwe ngayo ukuthi buzavuka buphile busiza abantu beZimbabwe. Ngemva kokuhlanjalazwa, ngemva kokuziveza ukuthi kaso uhulumende ohloniphayo, ohlonipha abanye abantu, ohlonipha amanye amazwe, kuyacaca ukuthi umhlaba kawusoze ukwamukele lokho, imeli kayisoze ukwamukele lokho. Asingakhohlwa ke futhi ukuthi kungabuya kuvuseleleke indlela zokuvusa ubudlelwane. Kodwa ke vele lokho kwehlula kwasekuqaleni zisuka nje ababekhangelela ukuthi umgabe njengoba sehambile kuzangena ozaziphatha ngendlela efaneleyo, kwase kwacaca kwehlula zisuka ngo-2018. Ngakho ke kwasenze kuba mangalisa beMelika ukukhona lokho kwenzakeleyo, kuzafakaza lokho vele kwakulindelekile ukuthi izanu lokhu izanu abaphathi izanu lokhu abaphethi izanu, imkhuba iyafana, akula nguquko.
UMnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe lapho ke limuzwe exoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana ngoba umakhala ekhukhwini wakhe ubengangeni. Abe MDC Alliance bathi ukuzingelwa kwamalunga leli bandla ngamapholisa kuveza sobala ukubana akula nkululeko elizweni. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Ponyati wazise izolo ukubana badinga amalunga eMDC Alliance agoqela uMnumzana Job Sikala, Obey Stole, Makomborero Harizivishe, Godfrey Kuraone, Denford Ganziwore, umkhokheli wenhlanganiso yetha Jamokas uPromise Mkhwananzi labanye. Abantu laba badingelwa umlando wokushoshozela uZulu ukubana atshengisele mhla ka 31 Ntulikazi. Kodwa umgcini sihlalo weMDC Alliance eMathebeleland North uMnumzana Prince Dubeko Spanda uthi akula muntu omele abotshelwe ukukhuthaza uZulu ukubana atshengisele ngokuthula ngoba leli lilungelo lomuntu wonke elimunyethwe layisisekelo sombuso.
Laba bantu kabayenzanga lutho, icala labo kuphela yikubana bangamalunga ebandla eliphikisa, ibandla eliseparliamente, ibandla elibusa ama councils, kanti ipolitiki kayisavunyelwa na kuleli lizwe. Amaphoyisa kawame abantu bebuze laba abasembusweni ukuthi bazisebenzisa njani imali zelizwe, bazidla labo bani, basibusa njani. Amapholisa lamanye ama institutions engasetshenziswa ukuncindezela ama citizens nxa ebuza izinto ezifana lokuthi babuswa njani, ngoba lokho kusemthethweni.
Isikhulumeli sezano uMnumzana Patrick Chinamasa simuzwe ekhuthaza abasekeli bebandla lakhe ukuthi baphindisele ngodlakela alubana ebethe bahlaselwa ngabasekeli benu mhla ka 31. Lithini ngalokho?
Into yakuqala uChinamasa uduba ngokuthi le into nxa eyikhangele uyithatha eyenze angani yinto yeZanu against abanye abantu bonke belizwe kumbe abe MTC Alliance. Abantu bamanyene nkomo ngendlela emangalisayo ngoba into abakhuluma ngayo bakhuluma ngento efanayo. Hayi sifuna kube lemsebenzi, sifuna kube lezibhedlela, akasifuni imali zibe zitshontshwa. Bamanyene akakula kuthiwa lo ngowezanu, lo ngowendu kumbe ngowayiphi party. Akakakunanzelela uChina Masa ukuthi khona ngaphakathi na kwezanu bayakhangelana ukuthi labana yibo abadlayo laba kabadli.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo we MTC Alliance Matabeleland North, ubexoxa icingo lelo ntungameli Nkomo we Studio 7 yokubulawayo. Kunjalo nje umeli wekhwekhwe edalela eParliamente njalo obelilunga le National Patriotic Front, umnumzana Masango Blackman Matambanadzo kasekho. UMatambanadzo ubikwa ibhubhe namhla ngemva kokugula okwesikhathi eside.
Yebo yebo yebo, thakasa muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhla ntambama lapho sizaxoxa khona ngokumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Sizakhuluma njalo ngodaba lokuthi kulabanye abathi kulokwephulwa kwelungelo likaZulu okwenzakalayo elizweni ngalesikhathi ilizwe liphansi ngohlelo lwe-lockdown. Mthakazo muhle lingakhuthwa luhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Lilami uMike Wobe.
Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inkokheli yenhlanganiso ye-ECOWAS elamalunga amazwe alitshumi lanhlanu isikhuthaze ukuthi ilizwe lemali libumbe uhulumende womanyano njalo kuqhutshwe olunye ukhetho kulandela olulempumela ephikiswa ngabanye. Umbiko owethulwa intatheli zindaba zikahulumende we-North Korea zithi umkhokheli walelo lizwe uKim Jong-un uthi izikhali ze-nuclear weapons elizweni lakhe ngezomvikela njalo uzithembile ekwenqabeleni impi yesibili ye-Korea, i-Second Korean War. Umzimba womufi owayelilunga ledalela iCongress eMelika njalo elwela ilungelo labensundu umnumzana John Lewis obhubhe ngeviki edluleyo ngenxa yomkhuhlane wemvukuzane ulokhu elalisiwe eCapitol esigodlweni seMelika eWashington DC lapho abantu abamvalelisa khona ukusukela izolo.
Amankampani amaningi aweZimbabwe asevalwa budumdumu kulezi suku ngemva kokuba izisebenzi zawo zibanjwe umkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kwenzekala ngesikhathi umnotho welizwe lawo uqhubeka ubhidlika njalo abantu abaningi bekhala ngobuzima bempilo besithi ngabe uhulumende uyabaphathisa ngokudla lezinye indingeko. Untungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi kwezenotho zithi ukuvalwa kwamankampani atshiyeneyo ngemva kokuba izisebenzi zawo zibanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuphazamisa kakhulu umnotho welizwe wona ovele uziqhulela. Amankampani alengatsha ezivaliweyo agoqela i-Econet, i-OK, Pick n Pay, NASA lamanye. Sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Esikwaziyo ukuthi ama companies amanengi ebeguqa ngamadolo njalo i-disruption enjengale ukuthi bayavala njengoba isebenzi asakwazi ukuthi zibuye emsebenzini kuzaba ludubo sibili.
Ukuvalwa kwamankampani la kuza ngesikhathi uZulu laye ekhala ngokoma kwempilo. Abantu abanengi abasasebenzi ngenxa yokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus. Lanxa uhulumende esithi uphakathi kokuqhuba uhlelo lokuphathisa abantu abazisebenzayo loZulu jikelele ngemali yokuthenga ukudla, iningi lithi alikayiboni limali. Nansi isiphathamandla senhlanganiso emela abantu abaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni.
Imali ayikabi khona, ayikabuyi, abantu balokho belindile ngedanisa ukuthi uhulumende wayethena within a month siqala wayeze wathi yena kusefika u30 April sibili nxa ngikhumbula kahle imali yabe sivuyile ayizange ibuye okwenzakalayo kuphela ukuthi amabizo sasiwahambisile ke yaphenduka kulabantu asebebhalisiwe kungxenye yabantu abazathola leyo mali kasothi abantu ke bayethatha ama sim cards rather laphana emhlahlandlela okukhola pho ukuzangena khona imali ngokwazi kwethu namhlanje ngoJuly sesiyaphela imali leyo akasiyasikayibona.
Amazwi kaNdiweni agcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube yena othi uzulu laye uthwele nzima.
Isimo sibi ebantwini abanengi kakhulu abasedolobheni lasemakhaya. Indlala ingenile njengalokhu bengasebenzi, kuvaliwe izinto zonke amabhizinisi lamafactory ayivaliwe ngobuningi bawo. Kanti ke lamankampani athwele nzima nxa abantu bevalelwe ezindlini kabekho abantu abathengayo, baba balutshwane abaletha imali enkampanini. Ngokunjalo amankampani kukhangelela ukuthi angacina edilikile engavukanga vele. Kanti ke labantu zabulaya indlala baphakathi kosizo olukhulu kakhulu.
Lanxa inengi lisithi aliluboni uncedo oluvela kuhulumende, umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intatheli zindaba kunsukwana ezedluleyo ukuthi banengi asebelutholile lolu ncedo. Idola leZimbabwe lona liqhubeke ligugudeka namuhla nxa liqathaniswa lelemelika njalo lilahlekelwe imiklomelo emithathu. Emkambo semthethweni idola lemelika elilodwa belilingana lamadola eZimbabwe angu 76 kumbe i-1:76. Ngeviki edluleyo beliku-1:72. Ukuchera uthi umnotho ungaqhubeka uhamba ngonyawo lolu kusiyafika ekupheleni komnyaka, umumo uyabe usumubi ngokuphindiweyo.
Nxa i-economy ingaqhubeka kanje ngibona njengani siyaba sesifika ukuba ngaleliyana ele hyperinflation. Ngoba khathesi into zinzima sibe le economy ayisebenzi, njalo i-corona le kukhanya njengani izaba lathe okwesikhathi esinde kakhulu.
Uhulumende yena uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuvuselela. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, yimi uNtungamile Nkomo.
Abalandeli bomdlalo wenguqu kweLebotswana bayalila ngemva kokubhubha komdlali obedabuka eZimbabwe obelodumo edlalela kulelo lizwe, umgcini Sibanda ofele eZimbabwe. UMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Onguye wamletha kweLebotswana umnumzana Mona Khotla Mojaki uthi umdlalo webhola ulahlekelwe ngokutshona kukaSibanda.
I'm very saddened by the passing away of the player, honestly speaking.
Ngilokudana kakhulu ngokudlula kukamgcini. Yimi engamletha kweLebotswana ngiphathiswa nguMandla Mpofu, owabona ukuthi kuyadingeka ukuthi sibe lomdlali oqinileyo esiswini senkundla. Ufike emncane kodwa wakhula emehlweni ethu.
He came as a boy, left the club as a man.
USibanda obe eleminyaka engamachumi amathathu lantathu ufike kweLebotswana ngomnyaka ka-2012 esuka kuqembu leRail Stars. Udlalele amaqembu ambalwa kweLebotswana, uguqela iFC Satmos, iOrapa United, iBTF 11 kanye leSecurity Systems ngaphambi kokuba abuyele ekhaya nyakenye. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweLebotswana.
Isikhathi sethu asavumi bakwethu, kodwa singeke hlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Sebezinkulungwane phose ezintathu 2704 asebefunyanwe bele COVID-19 eZimbabwe. UZulu weZimbabwe wethuswa yisikhulumeli seZANU PF umnumzana Patrick Shinamasa othi amalunga ebandla lakhe azabhaxabula wonke umuntu ozakalokothi angene ezitaladeni atshengisele ngolwesihlanu. Abe-MDC Alliance bathi kuzingelwa kwamalunga aleli bandla ngamapolisa kuveza sobala ukubana akulankululeko elizweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.